loku ngokunye kokuphuma emhlabeni wesibanga saphezulu wengcweti zokulima lokulungiswa kwenhlanyelo yomumbu emazweni awezwekazi le-Afrika owenzelwa e-Crystal Lodge eHarare uqoqwe ngabenhlanganiso ekhankasela ukusetshenziswa kwenhlanyelo uqobo eye-Maize and Wheat Improvement Center CIMIT. Umhlonitshwa emhlanganweni lo ovele ugatsha lwezokulima uMnumzana Joseph Skhosana oyingcweti kwezokulima ulandisa ngokuqakatheka kwawo.
Lesibungu esihluphayo okuthiwa yi-fall armyworm, isibungu lesi siyakwazi ukuthi savela kwamanye amazwe kakhulu e-Latin America singene lapha e-Africa ngo-2016 kusukela e-Nairobi. And lesi sibungu sidla ikakhulu amabele, umumbu ikakhulu. Singaswela umumbu sesingene emabeleni.
Uqhubekethi bajonge njalo lokuphuma lamacebo lendlela ezingasetshenziswa ukusiza umlimi ezabelweni athole isivuno esingcono nxa ethe wasebenzisa lwehle udubo lwendlala elizweni.
Ngiyathemba abalimi liyakwazi ukuthi khathesi izwi likalisani njengenjayelo esasiyazi, liyana lihambe bese liphenduka sekuwuzamcolo khonapha sisavuna. So abacubungeli sebebuyele ezihlanyelo ezijiyeneyo eziphosa zihambelane lomkhathi and yizo esimele sizisebenzise. Lingangena emavinkilini lapha zikhona izihlanyelo zakhona ezibhaliweyo ukuthi ihlanyelo ethize ngeka-Region 5 endaweni ewomileyo njengama-Table and South uthole enye futhi njalo ihlanyelo ukuthi ihlanyelo le iqondile endaweni ezilezulu eliningi. So yikho khona okengitsho ukuthi kuyaphathisa sibili kakhulu ngoba umkhathi esikiwo kathesi awusathembakali. So sekumele abalimi bahlale bekhangele njalo lilalele emarejweni ukuthi kuyavuka kunjani, umkhathi uyavumi njani, then yikho khonapho ozabona khona.
Enye yengcweti ephatheke kwezokucubungula ngenhlanyelo enhlanganisweni ye-CIMIT uDr. Thokozile Ndlela ulandisa laye ngokuqakatheka kokusebenzisa inhlanyelo yomumbu ehambelana lesikhathi esesiphila kiso.
Siyabona ukuthi ukutshisa sokutshisa okwedlulisileyo lezulu alisani njengoba kade lisina emuva ngale. Khathesi sikhangele ukuthi abalimi babekhangelela ukuthi nxa kufika uNovemba laphana isikhathi abaqalisa ngaso ukulima, kodwa khathesi sesibona ukuthi izulu lize liqalise ukuna ngabo-January okutshengisa ukuthi umkhathi usuguqukile. Lathi sekumele sithi nxa sicubungula inhlanyelo sibona ukuthi inhlanyelo lezi zihambelana lo mkhathi, sesibona njalo ukuthi sekunokunye okuyizivungwana okusokusiba khona ekade singakujayelanga okosokumele lathi sibone ukuthi siyathatha amacebo okuthi abalimi banelise ukuzuza inhlanyelo ezimelana lobunzima bonke lobo obezivungwana, obokushisa, obokuswelakala kwezulu, kumbe izulu elibuya ngesikhathi kwesinye isikhathi siyathola izulu elinengi ngesikhatshana esifitshane, futhi nxa umumbu ususe esimweni lesana osudinga khona kakhulu amanzi izulu selivalekile.
UNkosazana Ndlela uthi badinga indlela ezingasiza abalimi bezabelweni ikakhulu abalima umumbu emazweni awezwekazi le-Afrika.
Into enkulu engibona ukuthi izayenza ukuthi baguquke njengemizamo eyenziwa yi-CIMIT njengoba ethile omunye umlimi ukuthatha lezi nhlanyelo ezivuyileyo ezintsha siye zitshengisa kuma-farmers kuma-demonstrations bazibonele bodwa inhlanyelo lezi ezintsha lelezi kade bevele behlezi bezilima. Ngaleyo ndlela sibona ngani kungaba lula ukuguqula ukucabanga kwabalimi, abalimi babe lokhu bevuyela enhlanyelweni zabo zekadeni akade bevele bezazo.
Uthi kuningi usamele kwenziwe ukusiza umlimi ukuba aguquke kundlela abejwayele ukusebenza ngayo njengoba iningi lokhu lisabambelele kulokho elalikwenza endulo. Wona umumo womkhathi lo mhlabathi kuqhubeka kuguquka.
Khathesi sokunokunye okutshiyeneyo engenelisi ukumelana lakho. Umlimi yena uyabe lokhu elima inhlanyelo avele ayilima kudala. So ukuthi size siguqule ukucabanga kwabalimi ngibona ngani yiyo into khathesi engani isasithwalisa nzima. Kuzadingakala ukuthi abalimi bafundiswe.
UNkosikazi Mary Sikirwayi ongumfelokazi oleminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuzalwa ngomunye wabalimi abaphe ubufakazi ngenguquko esithe yaba khona selokhu waqala ukulandela imfundiso yengcwethi zesimithi. Lo mhlangano wensuku ezintathu ukhanyelelwe ukubonisana kokungenziwa ukuthuthukisa isivuno sabalimi bemaphandleni ngemva kokusebenzisa inhlanyelo yomumbu ehambelana lomkhathi kwehlise udubo lwendlala emazweni awezwekazi le-Afrika aqhubeka ebhekwa. Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wesibanga saphezulu wengcwethi. Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni